Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-31 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezinye izikolo sezivaliwe ngenxa yokuthi akusena manzi. Phezu kokuthi vele abantwana kabafundi ngenxa yesitrike esikhona bafunda 1 day or 2 days. Ngapha manzi asevalisile futhi ukuthi abantwana bengafundi.
Abafundi bezikolo zedolobho leGwanda babiselwe emakhaya lamhlanje ekuseni ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi oluhlasele leli dolobho.
Lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khona le eZMC lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sesithi thina ama charges la asebekwe kuye akalandilayo.
Intatheli izindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo obutshelwe udaba lokuphathisa intatheli izindaba zele Melika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni uncithiwe iqhuba lokuhlawula isibambiso sebail. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 670,755 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 elizweni ijikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ezinye izibhedlela zibikwa lokhu zisilela ijekiseni e-COVID-19 ngesikhathi abantu abaningi sebeyidinga ngamehlo abomvu ukuze bayihlatshwe. Okwamanje abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 670,755 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane elizweni jikelele. Kuthi abazinkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 341,218 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obulewe yileli gciwane kumanani ethulwe izolo kodwa kufunyenwe abalitshumi lanye 11 belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amatshumi amane 38,944 asebefunyenwe ngele COVID-19 lokhu leli gciwane lahlasela ilizwe. Abafundi bezikolo zedolobho leGwanda babuyiselwe emakhaya lamhlanje ekuseni ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi oluhlasele leli dolobho. Abesibhedlela saleli dolobho labo bathi balakho ukubuyisela izigulane emakhaya nxa lolu dubo lungaqhubekela phambili. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abafundi besikolo seSt Christopher's babonakale sebephindele emakhaya ngehola lethumi lamhlanje kuseni ngoba bekungela amanzi esikolo sabo. UZulu weGwanda usele ngela amanzi ezindlini kusukela ngolwesine lweviki edluleyo kulandela ukuvalelwa kwenkampani kahulumende ebona ngomsebenzi wamanzi ezinwa amandla kagetsi yikampani yezesa phezu kwesikwelede sezigidi ezilitshumilane zamadola $14 million. Unkosikazi Duduzile Masilela wayisakhamuzi se-Speech Corp uthi ukuvalwa kwamanzi lokhu sekuphazamise abantwana ezifundweni.
Ezinye izikolo sezivaliwe ngenxa yokuthi akusena manzi. Phezu kokuthi vele abantwana kabafundi ngenxa yesitrike esikhona bafunda 1 day or 2 days. Ngapha manzi asevalisile futhi ukuthi abantwana bengafundi. Wesi sikhangele isituation esikuyo, isituation ye-COVID-19. COVID-19 ifuna ukuthi kuhlale kula manzi, abantu bahlale begeza izandla. So kathesi eGwanda siku-risk yokuthi kungaqhamuka iloba yikhorela, iloba nini.
Osaphethe isihlalo somqondiso wesibhedlela seGwanda, uMnumzana Blessing Gwarimbo uthi balakho ukuthatha mnathelo lukhuni xa udubo lwamanzi lungaqhubekela phambili.
Indaba yamanzi vele leyo is a time bomb leyashozwa looking at izinto eziyabo tyford lapha ezakhona sezihamba abantu njengalapha esibhedlela lapha planning to discharge most of the patients.
Lanxa izinwa ivuma isikwelede sezesa ithi umasipala wegwanda layo lesikwelede kuye sezigidi ezilikhulu namashumi amane amadola $140 million osekudala ukuthi yehluleke ukubhadala iindleko zamandla kagetsi. Umeya wedolobho legwanda umnumzana Ntabulo Siziba uthi sebexoxisane lezesa ukuthi babhadale ngeyali imali ukuze amagetsi avulwe.
We have had discussions with izesa and izesa they have agreed ukuthi if we can pay at least 1.5 million funa bangasivulele for which I hope maybe if goalposts do not change ayinxenye latest by tomorrow kufanele sibe lamanzi. We just hope so.
Iningi lezakhamizi lizole kakhulu inyathelo olithethwe izesa lokuvala amagetsi ezinwa ngalesi sikhathi lizwe lilisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Izinwa yiyo ehlambulula amanzi edolobheni legwanda ibisithengiselwa umasipala osukathengisele izakhamizi lawo manzi. Okwamanje izakhamizi zikha amanzi ezikotsho lasedamu lemthabezi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube.
Intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo ovalelwe estokisini ngeviki edluleyo phezu kokuphathisa intatheli zindaba zele Melika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni uncitshwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail namuhla emthethwandaba wakobulawayo. Umoyo wabotshwa ndawonye lesisebenzi sogatsha lweZimbabwe Media Commission umnumzana Thabang Manikwa. Umanje unkosazana Rachel Mugangwa uvumelane labatshutshisi ukuthi umoyo engaphiwa ibail esithi ngoba icala lakhe likhulu kakhulu okokuthi lingabangela ukungahlaliseki elizweni. Umoyo omelwa ligqwetha uDoug Coulthard sokuzamele akhweze udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo owe-High Court. Sixoxe lesikhulumeli zenhlanganiso yentatheli zindaba ezisachathulayo eyi-Young Journalists of Zimbabwe uLeo Munende othi bayakusola ukubotshwa kukamoyo.
UJeff Moyo ubotshelwe ukuthi kuthiwa ubehamba le ntatheli zindaba eze-New York Times zingele amaphepha akwanileyo okusebenza eseZimbabwe. Thina lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khona le eZMC lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sisithi thina ama-charges la asebekwe kuye akalandilayo. Uhulumende ufuze ehluphane le ZMC ecedelane le ZMC ehluphane le ntatheli izindaba ezingene ezingela amaphepha akhona esizwa kuthiwa uhulumende uzitshele kwathiwa zihle ziwuyele lapho ezivela khona. Kuyasihlukumeza lokhu. Khathesi sesizwa kuthiwa uJeff ukhishiswe izigogo zonke wabekwa esitolisini kobulawayo. Sikuwinta khathesi nguJuni lo oseqala kuyagodola eZimbabwe. Sesizwa kuthiwa omnye wethu usebekwa kumbe uselala esitolisini engagqokanga kumbe egqoke ishoti kuphela emqandweni onje. Siyakwazi ukuthi uhulumende ngala mali yokuthenga kumbe lengubo nje yokuthi nabo bekhudu.
Lokhu kuyatshengisana ukuthi intatheli zindaba zisebenza zingakhululekanga elizweni na.
Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende yena akafuni vele ukuthi intatheli zindaba zisebenze ziseZimbabwe. Okokuqala, uhulumende sizwa kuthiwa uselomnyaka eyalisa intatheli zindaba ezaphetsheya ukuthi zizothatha indaba kumbe zizosebenza ziseZimbabwe. Ludaba esizabe siludingisisa ukuthi luhamba njani ngomvulo. And then okwesibili, lokhu kutshengisa ukuthi yena uJeff usengomunye wabantu abakhangelwe nguhulumende ukuthi basebenza njani. Osekusethusa thina njengentatheli izindaba ezisakhulayo ukuthi kulokhu kutsho ukuthi lathi sikhangelwe phela nxa abadala besenzwa nje sebelaliswa ezitolisini sengelazigqoko thina manje bangasenzani.
ULeo Munende isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eyi-Young Journalists of Zimbabwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. inhlanganiso ezizimele zakobulawayo zimanyene zibuthanisa impahla ehlukeneyo ukuze zenelise ukupha odokotela abatshelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Uhulumende laye usethe uzaphathisa ngokwakha izindlu ezatshayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkampani eChampions Consumer Brands yakobulawayo inikezwe odokotela imigodla yempuphu engamachumi amane lanye, i-41. Okunye njalo osokuqoqiwe inhlanganiso zakobulawayo kugoqela ukudla, izigqoko, impahla yendlini, isepa yokugeza lokuwatsha lokokusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Jana Ncube Musimwa, olilunga labaqale inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo, i-trustee, uthi sebetholile impahla kanye lemali.
Esesikutholile okwamanje zimpahla, sesithole lokudla, lezinto zokusebenzisa endlini ukuklina, sithole ingubo, sesithole labanye sebeqalisile ukusibisela imbheda, I think sinombheda 1 lamamatrasi, kulomunye layo sipha amakhetheni, izinto ziyangena, sibile le mali isingena, asikatholi okukwaneleyo. So sicela sibili ukuthi ubulawayo asukume sisapote odokotela bethu.
Unkosikazi Musimwa wengeze ethi odokotela baqakatheke kakhulu esikhathini lesi se-COVID. Ngakho kumele baxhaswe nxa behlangane lobunzima.
Asihlangene ukuthi sincedise ukubisa sibizelele ubulawayo jikelele bephelelwe yinto yonke. Imlilo lo wathi utshisa, watshisa baphungu uphunyuka nje kuphela lalokho ababekugqokile. Asihlangane nini njengabantu bakobulawayo sincedise odokotela bethu. Kuqakatheke kakhulu ikakhulu ngesikhathi lesi se-COVID-19.
Unkosikazi bekezela maplanka owasungula inhlanganiso yabomama eyabulawayo Queens. Uthi babone kufanele njengabomama ukuthi bancedise.
Sithe sibona ingozi leyi sakhumbula ukuthi abantu laba abahlelwe ingozi leyi ngabantu bethu. Akukho lapho abangathola khona uncedo ngaphandle kokuthi thina omama sisukume sibancedise. Abantu bethu laba yibo abantwana abalithemba lethu lakusasa.
Udokotela Munashe Mudumiso uthi lokho besamukela izipho ebantwini kanye lomphakathi wakobulawayo.
We are coping quite well. We've been given some temporary accommodation at Bulawayo.
Okwakhathesi siqhuba kuhle, sesithole indawo yokuhlala. Abanye basesele Hotel St. Patrick's kobulawayo, abanye basebulawayo Poli. Uhulumende kanye lozulu wonke bayasincedisa kakhulu, kungakho okwakhathesi sithi siqhuba kuhle. Lokhu sicela usizo ngoba abanye kabazange baphume lalutho ngesikhathi kusitsha. Siyabonga kakhulu uzulu wakobulawayo ngokusincedisa kangaka.
We have been pouring in a lot of support for us. So far, it's okay.
Sehlulekile ukuxhumana labo gatsha lwezempilakahle, kodwa umsekeli kamphathi ntambo walolu gatsha udokotela John Mangwiro utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi uhulumende uzancedisa odokotela abavelelwe yingozi kanye lemuli zabo ekutholeni incwadi zokuzalwa, izithupha kanye lencwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport. Okuhle kwaqala ukwenziwa lamuhla. Wengeze ngokuthi izakhiwo lezi zezibhedlela sezindala njalo bezinganakekelwa ngokugcweleyo, ngakho kuyadingeka ukuba zihlale zithuthukiswa ukuze kwenqatshelwe ingozi efana lale kusasa. Uchaze ukuba uhulumende uzakwakha indlu yabodokotela njalo athuthukise leyabongi. Odokotela abavelelwa ingozi bangamachumi amane, i-40. Okwakhathesi abanye bahlala eSt. Patrick's Hotel leBulawayo Polytechnic. Inhlanganiso zakobulawayo ezigoqela iWomen's Institute for Leadership Development, iChristian Alliance, iCenter for Innovation and Technology, iSite, iIM4 Bulawayo kanye labenkonzo ezehlukeneyo basukumele phezulu ekuphathiseni odokotela. Abalesifiso sokuncedisa bangaxhumana lenombolo lezi kuWhatsApp +263 712 686 868, kuthi eze icocation 263 774 945 094. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. ngesikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa asesigabeni seFlorida kwelemelika abika ukubana abantu abathathu abavuke ubhova badubula abantu abakade besembuthanweni we-concert izolo ekuseni. Babulele abantu ababili, walimala kakubi abangamashumi amabili lambili, 22. Umsekeli kaMphathi Ntambo wezobudlelwane mele Indonesia lamanye amazwe omhlaba wethule umbiko wokwamukela ngenjabulo umbiko wosekelo lwelemelika lokuzama ukulungisisa ukufuthelana okuphakathi kwele Israel lele Palestine. Lokhu kuphume ngemva komhlangano awenze lomunye wakhe welemelika esikolweni salelo lizwe iJakarta izolo ngesonto. Imbiko ephuma ezindabeni yokuthi eleBhilethane selizake lime ukuphathisa amazwe aswelayo ibikwa isilethe ukukhathazeka okukhulu kwele South Sudan elingelinye lamazwe alobuyanga bezinga laphezulu. Abomsakazo weSky News yakweleBhilethane babika ukubana kunje abantwana abangaba yisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3, bahlaselwe yisifo sokusilela kokudla okwakha umzimba. Kodwa abezindaba abe-Associated Press babika ukubana eleBhilethane lithi lizaqakathekisa eleSouth Sudan ngoba lisazi ukubana kulohlupho ukudlula kwamanye amazwe omhlaba.
Abazali babantwana abazalwa belesimo sokuba nesikhala enhliziyweni esecongenital heart defect bakhala ngokuthi kabanelisi ukufinyelela usizo lokwelatshwa kungelanhlawulo kwele Italy njengalokhu obekusenzakala. Lokhu sokubangelwa yikuba ele Italy ngelinye lamazwe ahlaselwe ngolaka ligciwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokusitsho ukuba laba bantwana sebebhekane lodubo olwengeziweyo ngenxa ye-COVID-19. Abanye babo babikwa sebesehluleka ukuphefumula kuhle, abanye bengasakhuli kuhle njengoba bengelawo amandla emzimbeni wokuthi bakhase kumbe ukuhamba njengalokho okwenziwa ngabasesibangeni sinye sokukhula. Unkosazana Nobuhle Moyo wakoBulawayo ngomunye wabazali abalabantwana abazalwa belalesi simo se-congenital heart defect. Uzelwe elalesi simo ngomnyaka ka-2017 umntakama Moyo wasebonakala ngemva kwensuku ezintathu ukuba ulalezi simo esasesibhedlela seMatadei lapho abelethela khona. Ingcwethi zezemkhuhlane yabantwana zananzelela khona lolu duko kwasekuthiwa aye esibhedlela esikhulu sempilo Central Hospital ukuyathola usizo. Wayahlolwa umntwana ngendlela ye-echo. Empilo bamxwayisa ukuba ayedinga olunye njalo usizo kwesinye sezibhedlela ezinkulu elizweni seParirenyathwa Group of Hospitals eHarare.
Sahamba 5 times eParirenyathwa sisuka koBulawayo ugade ngapha amafanzi kuyabe kunzima sifike khona luzothiwa akulabodokotela akulancedo esesilutholile sisoko sikhangelele ukuthi singathola uncedo. Kwathiwa kuzaba lama-ophaza yenziwa ngama-Korean akulanto. So far kwathiwa khona ilist inde kakhulu yama-opa. So up to now she was 3 weeks old. Now sezele 3 years sesiyakwanisa i-4 years but akukalancedo esesike salithola.
Uthi wazama ukudinga usizo kubosomabhizimusi, inkokheli kunhlangothi zikahulumende kanye nabaphathi ntambo uMamoyo kodwa akalutholanga.
Ngazi ukuthi thina abantwana be-CHD bancediswa ngubani. Sazama into eziningi ama-organizations sehluleka ama-Italians ancedisa abanye bethu abanye thina sikatholi ama-opu lawo abantwana bakathola ama-opu.
Laba bantwana unkosazana Moyo uthi basengozini enkulu kabi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Unkosikazi Sithembile Dube wasemzini wePhelandaba West koBulawayo laye unomntwana oseleminyaka eli-13 yokuzalwa laye owazalwa elalesi simo. Ulandisa kabanzi ngobunzima abhekane labo unkosikazi Dube ngomntanakhe olesifo senhliziyo esaziwa ngokuthi yi-pulmonary stenosis.
umuntu ohlale enzwa kuhle asila ndawo eqondileyo yokuhlala. Indlu esihlala kiyo iliyane ukuthi ile floor yekhwari, uma siyithanyela iyasuka umthuli, uthuli luyamvala. So mbijana mbijana umuntu olwane ohlale ngani ezwa kuhle. Okunye futhi kuhlupha entweni ezinjengokudla, umuntu omakhethe yena ngokwakhe. So ngokuswela angimnika khonokho engiyabe ngikukwanisile, but ayikho abe kufuna pho angikukwanisi ukuthi nguthenge.
Uqhubeka ethi indodakazi yakhe ifunda esikolo seKing George esikoBulawayo, kodwa inhlupho ziningi ezigoqela ukuswela imali edingakalayo nyanga zonke yokuhlawulela imota ezithwala abantwana ababhekane lenkinga zokusebenzisa amabhasi lemichova engamadola eMelika aphose afike amajumi amabili, $18.
Ngihlushwa yiBP, angila mali yokuthenga amaphilisi wona lawo. Nginatha one ngemva kwe-2 days, kube kade kuyabe kumele nathi ekuseni lantamba. Okunye ngumntulwana uhlala mbijana mbijana egula, okhubazekileyo. Lo dokotela wakwakhuluma lokuthi kumele aye ku-operation e-India.
Ubhubhane lwe-COVID-19 lungakaqhamuki, abesibhedlela se-All Souls Missions esiseMthoko bebeqhuba uhlelo lokusiza abantwana abalalolu dubo ngokubathumela kwele Italy, lapho kade betholiswa khona usizo kungela nhlawulo, kodwa luke lwamiswa okwamanje ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu bebekwenza besebenzisana labenhlanganiso ye-Brave Little Hearts. Imizamo yokuthapha amazwi phezu kwalolu daba okhokhela lesi sibhedlela se-All Souls Mission Hospital, uDr. Massimo Migani, yehlule ngenxa yokuhlupha kwamagagasi axhumanisa omakhalekhukhwini. Wasethumela nje umbiko wakhe elandisa phezu kwalo. UDr. Migani uthi bakhangelele ukuluvuselela lolu hlelo ekupheleni kwawonalo umnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo nxa konke kungahamba kuhle. Utshele lumsakazi wokuba lanxa kule mihlobo engama-40 emikhuhlane yenhliziyo ehlasela abantwana eZimbabwe, eminingi yangkhona kabayenelisi ukuyelapha odokotela bakuleli, okwenza abazali babanjwe ngamandla uyadinga usizo kwamanye amazwe. Wengeza esithi ele Italy lanelisa ukusiza abalikhulu kuphela ngomnyaka, lokhu kusenziwa kathathu ngomnyaka, kukanti bayabe bebaningi abaludingayo lolu sizo eZimbabwe. UDr. Migani uthi lesi simo yiso esifuqa abanye abazali ukuthi badinge usizo lwemali kuZulu ukuze banelise ukuya kwelaphisa abantu babo kwele India okule nhlawulo enganeno khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
ELeSouth Africa seliqinise imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokukhuphula izinga lokuzivikela laya esibangeni sesibili, i-level 2 lockdown, kulandela ukuqansa kakhulu kwenani lalabo abahlaselwa ligciwane le-coronavirus. UThuso Khumalo usiphalo lodaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele-South Africa.
Enkulumeni yakhe ayethulele isizwe sonke, uMongameli Ramaphosa uthe asebehlaselwa yi-coronavirus ngosuku sebephose bafike izinkulungwane ezine, around 4,000, ngemva kwenyanga ezimbili leli nani lidlalela kunkulungwane eyodwa. URamaphosa uthe bakubone kuqakathekile ukuthi ilizwe lonke lisuswe ku-lockdown level 1 liye ku-level 2 ukuze kuqiniswe imithetho yokuzivikela. Uthe izabelo ezintathu ezibalisa i-Gauteng, Northern Cape, le-Free State seziphakathi ukuhlaselwa i-coronavirus ngamandla okwesithathu, i-third wave. Ngakho kuqakathekile ukuthi kuthathwe amanyathelo kungakabi kubi ilizwe lonke.
The proportion of COVID-19 tests that are positive has more than doubled.
Sikhathazekile ngenani labahlaselwayo eseliqanise kakhulu.
To more than 11%, even as we have increased testing across the country.
Phansi kwaleli hlandla, ukwanqabela ukuhamba kwabantu sekuzaqala ngo-11 o'clock ntambama kusiyaphela ngo-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala zonke kuzafuze zivale ngehola le-10 ntambama, 10 o'clock. Abaqhuba imbuthano kugoqela labezenkolo abasavunyelwa ukwedlula 100 nxa bephakathi kwesakhiwo kumbe 200 lengxenye 250 kulabo ababuthana phandle egcekeni. imingcele ezaqhubeka evuliwe okuyinto esijabulisa izalwane zeZimbabwe eziningi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi zindaba ezimnandi ukuthi imingcele isele ivuliwe.
Mina ngibona ngani kuhle ukuthi amabhoda ahlale evuliwe ngoba kuyasiza nje ukuthi abantu bengayenzi i-border jumping ngokuningi, because the more abantu benza i-border jumping ngokuningi is whereby kuhlane yamemetheka uyaphambili njalo nje khona lehlathini nento zerobhari women abuse ziba khona.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Wisdom Mkhwananzi ukuthi ukuvalwa kwamabhizimusi bekuvele kungaba lempumela embi kakhulu kuningi lezalwane zeZimbabwe.
Abantu bakithi baphephela ekusebenzeni kuma-restaurant sililokhu imisebenzi savulekile kuboma-restaurant ngoba sizwile sithena ama-restaurant azabe vala ngo-10 ukwenzela ukuthi abantu benelise ukutravela besiyafika ezindlini ngo-11.
Isikhulume senkampani yemingcwabo iDau Funeral Services umnumzana Makotebe uthi ukuchiya imingcele evuliwe uzenza umsebenzi wabo ubelula.
Kulama benefits amaningi kakhulu for thina amaZimbabweans because ungathi acheka akusi affect on our movement. Siyakwazi ukutransporta sami siyobeka abantu bethu kahle ekhaya. Siyakwazi ukuthi abantu bakwazi ukustoka, bakwazi ukwenza ama up and down kanjalo, i-transportation kanjalo. Loba abantu bengahambi okungokusemthethweni kodwa ke siyakwazi senza amaminzi ukuthi sihamba ngisho.
Le yinto egcizelelwa ngumculi we-rumba oweqembu lenkanye Messengers u-Ishmael Nzilankata Ncube.
Ibuhle obukhulu kakhulu abesenzele bona thina njengamaZimbabweans abahlabeleli ngoba siyakwazi ukuqhubeka si-promota umusic wethu laphana nalaphana and sikwazi ukuhamba ekhaya siyezenzela izinto esizenzayo. Kodwa ke kungaba nzima uma ngabe ufica ukuthi usifaka ku-level 2 then ebesevala amabhoda.
Abanatha utshwala labo bajangumpululu ngemva kokuba bungavalwanga njengalokho obucatshangelwa abanengi. Ngesikhathi kuvalwe ngqi izinto zonke ngemva kokuhlasela kwe-corona okulamandla, iningi lezalwane zeZimbabwe kwelesouth Africa balahlekelwa imisebenzi, abanye baze babuyela ekhaya. Sobe sedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million asebehlaselwe coronavirus kwelesouth Africa. Asebefile bona sebe sedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu lesithupha over 56,000. Melesudo 7 Johannesburg kwelesouth Africa inguthuso Khumalo.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders uMandla Mpofu uthi uyasuthiseka ngokuthola umklomelo owodwa emdlalweni wabo wenkezo yeChibuku Super Cup abawudlale leqembu leChicken Inn ngesonto. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Umpofu uthi umhlomelo bawuthole ngemva kokuba ngutshikile obhanqa 0-0 leqembu leChicken Inn ngesonto uzabaphathisa kakhulu ekutheni bedlulele esigabeni esilandelayo esomncintiswano weChibuku Super Cup.
Kimi ngumklomelo oqakatheke kakhulu kumkhankaso wethu wokuthi silulele phambili kulo mncintiswano. Ngibathela ihlombe abafana bami ngendlela abadlale ngayo, ikakhulu nxa sikhangela isimo esibhekane laso. Ngiyaziqhenya ngabo.
Iqembu leHighlanders labadlali abayisithupha abazaze benelise ukuyadlala ngenyanga kaNtulikazi ngoba kumele uqale kulungiswa amaphepha abavumela ukuba bedlale kuleli njengoba bebedlala kwamanye amazwe. Kusasa Group 1 iqembu leDiana Mosslibe ngelakuqala ukuthola yonke imiklomelo yomithathu ngemva kokubhaxabula eleyadanye 4 kanya. Umqeqeshi weqembu leDynamos uTondera Ingiraya uthi lokhu kwenzakale ngemva kokwenelisa kwabo ukubhalisa abadlali babo abayisithupha abangazange bedlale emdlalweni wabo wakuqala.
Kube nzima kakhulu kithi ngeviki eledluleyo ngoba sicine sisebenzisa abadlali esingazange silungiselele labo. Kuliviki labo badlali abakade bengabhaliswanga sebekhona, njalo uzakhumbula yebo abadlala sidlala leqembu leHighlanders kunkezo ye-Independence, yikho nje konke kuhle kwahamba kuhle.
Kusasa Group 1 iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane lemiklomelo emine ukuthi ngemva kwalokhu lamaqembu abalisa eleCapes United, eleHarare City, eleZPC Caripa kanye leHerentals wona lemiklomelo emibili iqembu ngalinye. Emsileni wengalane kuleqembu leYada elilomklomelo owodwa. Iqembu leChicken Inn lihlezi phezu kwengalane kusasa Group 2 lemiklomelo emine okulinani liphethwe iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesibili. Endaweni yesithathu kuleqembu leBulawayo Chiefs kuthi kweyesine kuleqembu leBulawayo City womabili amaqembu balomthomelo owodwa iqembu ngalinye kusivasa group 3 iqembu lebekrainos ile likokhelayo phezu kwengalane lemthomelo yemine okulinani liphethe liqembu lecranbon bullets lona ehleza endaweni yesibili endaweni yesithathu kule qembu letenax lemthomelo yemithathu kusithele manyika diamonds ile lisemsileni ilingela ngitsho lowodwa umthomelo kusivasa group 4 iqembu lefc platinum ile likokhelayo lemthomelo yesithupha njalo lilingene ngemithomelo yeqembu lenkezi platinum lona ehleza endaweni yesibili endaweni yesithathu kule qembu letriangle ukuthi kwesine kule qembu lewawa womabili lawa maqembu kawana ngisho lowodwa umhlomelo ngiyimele istudio 7 ngobulawayo ngimuchosef njanje
silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Garlic.